sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 14 Mbandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe iqembu le Highlanders kumele lamukele uncedo lwemali engamadola ayizigidi ezintathu, $3 million evela kunkampani yesiphathamandla esilobudlelwano lebandla lezanu PF na.
Angiyiboni ke imini inkinga lapho ukuthi why abantu bengasola ukuthi iHighlanders yamukele usizo isponsorship lei.
Inkampani egaya amandla kagetsi ithi udubo lokusilela kwala amandla luzaqhubekela phambili okusolwa ngabanengi.
Aluba siyabona ukuthi amagezi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu kusolar system, amagezi ke anganceda.
Ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kwele South Africa kuletha injabulo, kodwa kusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka njalo.
Kusho khona ukuthi kungakhulula umnotho nempilo zabantu ebeseziqhelazekile. Kanti njalo njengoba sokushisa, ngibona ingathi kufanele ngoba izinga lomkhuhlane lo oweflu oyiwona ohambisana nale i-corona usuthanda ukuthi wehle ngalesi sikhathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Iqembu le-Highlanders kumele lamukele na uncedo lwemali engamadola ayizigidi ezintathu, $3 million evela kwinkampani yesiphathamandla esilobudlelwano lebandla lezanu PF. Inkampani yeSakunda Holdings eqondiswa ngumnumzana Kudata Gwirei olobudlelwano lebandla lezanu PF esetheswa ukungethembeki yazise ukuthi izaphathisa iqembu le-Highlanders lele-Dynamos ngemali engamadola ayizigidi eziyisithupha. Kodwa abanye bathi iqembu le-Highlanders lingemukeli limali ngoba ingahlambulukanga. Bakhona njalo abanye abafana lo mnumzana Abel Khumalo, umlandeli oqinile weqembu leli, abathi akula ukubi ngokwamukela imali le.
Yebo Chris, ngiyabonga bhuti ngokungena kuhlelo. Angiyiboni ke imini inkinga lapho ukuthi why abantu bengasola ukuthi iHighlanders yamukele usizo isponsorship lay from iSakunda, twa iSakunda Holdings, ngoba isponsorship ayila political condition le sponsorship.
Zona zikhona na ezinye indlela ubona bezingasetshenziswa ukuthi iqembu le Highlanders lithole imali engayisiyo le ekaTagwire?
Ya, ziningi indlela ezingasetshenziswa liqembu ukuthi sithole imali engayisiyo le. Kungayisiko ukuthi ngiyayisola le mali i-sponsorship le evela kubaba uTagwire. Iqembu kufanele libe modernized, lenze okwenziwa ngamanye amaqembu umhlaba wonke nje. Okunye okubalulekileyo kwakhona kuyukuthi kuthengiswa ama-replica jerseys ngemali e-affordable. Ungabheka nje recently kule ndaba ka Cristiano Ronaldo, ubonile imali abathengise ngayo ama izikipa lezi ezibhalwe Ronaldo. Within 3 days imali abamthenge ngayo, abamsayine ngayo, ibisiphendukile nje ngokuthengisa izikipa. I think imali singafunda inhlelo ezenzakala eSouth Africa kumbe ngale kuphesheya ukuthi iqembu liranwa kanjani. Singafunda okuningi, singalijinja, singalitransforma iqembu lethu libe professional. Okwamanje sisebunyameni nje.
Zona izombusazwe ubona zingena njani kwezenguqu, ezemidlalo yenguqu
abantu baphongu khala yini bese saba umnyama ongelampisi kulokuthi bathathele imali evela kutagwire iqembu liqhubekele phambili.
Angiyiboni mina Chris inkinga lapho nge sponsorship le, njalo akula political condition ku sponsorship le. Iqembu alithathe imali lisebenzise imali libhadala ama players, sithenga amanye ama players, siwini league dala sagcina league ngokuwini league. So akula political condition, akula political interference kule sponsorship. So abakhala bangakhala, kodwa iqembu lifuna imali ngoba sisenkingeni ngendaba yezimali because of i-situation eseZimbabwe. Amakhampani avala, akunalutho, akunamali.
Umnumzana Abel Khumalo ngumlandeli weqembu le-Highlanders ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Inkampani egaya amandla kagetsi ithi udubo lokusilela kwalamandla luzaqhubekela phambili kunyanga ezilandelayo ukusolwa ngabanengi. Uhlelo lwabenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company lokuchithela abantu amandla kagetsi ngenhloso yokuwalondoloza lusolwe ngabanye. Linkampani ithi isitiji sewange esisebenzisa amalahla ukugaya amandla la silodubo, njalo imitshina yedamu leKariba iyalungiswa ukubangela ukuthi amandla asilele elizweni. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi ukucitshwa kwamagetsi akuyi kuba khona endaweni ezinjengezibhedlela lapho kuhlanzwa khona amanzi, indawo eziphathelane lomvikela welizwe lezinye indawo eziqakathekileyo. Abakwezinye inhlangothi baveza ukukhathazeka ngenyathelo elithethwe ngabe ZTTDC leli lokubacitshela ugetsi. Laba ngabanjengomnumzana Chris Khoza wakobulawayo ophila ngokuzisebenza, othi kuyamdida lokhu osekusenzakala.
Amagetsi yiwathweleni umnotho welizwe, so nxa songasela amagetsi sesiyodala zizinto lapho sithembele khona thina bantu. Siza kwenza kanjani? Uhulumende lo sesithiwa senzima silwa kithi, angazi ukuthi udubo bani olungasisiza thina nxa sizisebenzisa sibe ngcono lati emakhaya.
Isakhamuzi sasePhumula South kobulawayo umnumzana Elliot Joe laye uthi kuyinto emdanisayo ukuba sebezacitshelwa ugetsi.
Lokhu kuyasiphazamisa kakhulu imisebenzini yethu njengabantu abazisebenzayo. Mhlawumbe ngifisa ukucommunicate customers ami igetsi bese lihamba without notice. Mhlawumbe ngcinye ngiyacommunicate, ngiyadinga ukuthi ifone yami igcwale ngesikhathi esiright njengoba kuWhatsApp ifone iqhunyelwe egetsini kule ngozi kangaka.
Umnumzana Samson Malunga uthi bebengakulindele osekukhulunywa ngabe ZETDC bezitshela ukuthi kuzokuba nganento lonyaka njengoba izulu line kuhle.
Ngo-2021 sibe le ndaba yokuthi amagetsi ahlala engekho ezweni. Angazi ukuthi kungenza njani ukuthi amagets kube into ngoba khangani into le asonto isihlala iyabuya ihambe bengani sokusibangcono ubuye futhi into yakhona ibe khona futhi. Sike sathala nzima kubo 2008 lapha amagets ehamba kakhulu sathi ngxenye, but sesibona futhi sesibuyela back kulesasimo.
Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso esebenzisana loZulu eye Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi okwenzakalayo kakumangalisi ngoba kuyisibonelo sokuba uhulumende esehlulekile.
Kwamanye amazwe siyakwazi ukuthi they have since turned green, basebenzisa i-solar energy. Kwamanye amazwe basebenzisa njalo i-wind energy, balungisa amagetsi abo, bathola amagetsi abo esuka emoyeni. So thina siyamangala ukuthi esikhathini esikhona kiso lesi uhulumende wethu lokhe esebenzisa i-core ewange lamanzi lungisa amagetsi.
Okusekelwe ngunobhala wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU uMnumzana Jafet Moyo.
Aluba siyabona ukuthi amagezi atholakala ke ngayesola, aluba siyainvesta kakhulu ku-solar system, yamagezi ke anganceda, sesibone kwamanye amazwe ke sebenzisa ke ilanga, i-solar system. Bayachiyana ngendaba zamanzi ke ngokuthi kungaba le drought, uswela amanzi. Nxa usebenzisa ke i-hydro system, uyabonga sela amagezi.
Umoyo uthi lokhu kuzophazamisa okuningi okugoqela ukulahlekelwa kwabantu imisebenzi.
Nxa sikhangela i-national NDS 1 ilama set goals ukufaneleke siwa-achieve. Kodwa phela ngaza ke siwa-achieve nxa kuyikuthi sisemnyameni. Sizabona ke sizabona ama-industries sehlisa ke ama-working hours ngokuthi akulamagetsi. Lama-industries njalo equma ke inani labantu emsebenzini ngokuthi akulamagetsi. Laba balama-order kufaneleke bawadelivera lama-targets, bakwehluleka kutshaya ama-targets abo ngokuthi akulamagetsi.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubengakayiphenduli imibuzo athe kumele ayithunyelwe ngendlela ye-email osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli kunkampani epheka amagetsi eyezesa unkosazana Priska Uthethe ukuthi achasisele uZulu phezu kwalokho abakulobe kusaziso sabo besithi ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwamandla kagetsi ngenxa yokungasebenzi ngokugcweleyo kwemitshina epheka ugetsi eWange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukuthiswa kweziqondiso ze-COVID-19 kwele South Africa kulethe injabulo kwabaningi kade bengasela msebenzi, kodwa kusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka njalo. Lelo lizwe lehlise izinga leziqondiso lezi laya kusibanga sesibili, i-level 2. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukwehliswa kwezinga lokuvinjwa kokuhamba nokusebenza kwabantu kusiya ku-level 2, asibone ukuthi kuzoba nomahluko omkhulu ngokuba abantu endleleni abasebenza ngayo sebelokhu nje abantu behamba, bekungasafani nangonyaka ophelile. Okusho ukuthi ngempela khona ukuhlangana kwabantu njengoba abantu sebe bathola nalowo mjovo abanye besawuthola, kusho khona ukuthi kungakhulula umnotho nempilo zabantu bese siqhelazekile. Kanti njalo njengoba sokushisa, ngibona ingathi kufanele ngoba izinga lomkhuhlane lo oweflu oyiwona ohambisana nale i-corona usuthanda ukuthi wehle ngalesi sikhathi.
Khona okungaba kubangele ukuthi uhulumende athathe lelinyathelo kuyini? Ukuthi abantu sebelandela na imigoqo ngokupheleleyo, kumbe kukhona ubangela ukuthi bathathe lelinyathelo?
Ngicabanga ukuthi lelinyathelo lithethwe ngoba abantu besebezojwayela kakhulu, bagcine kungelula ukuthi bayilandele le migomo ngoba bengaboni mhlawumbe imehluko umahluko 10, ngoba abantu sebekujwayele lokhu kugula kahlehle. Nakhona abantu beshona, abantu sebefike kuleso sigaba besokuthi bafuna ukuthi bazame ukuthi bayiphilele, kanti ke besokuzofika kulelo zinga elokuthi ngoba abantu abaningi balahlekelwa imisebenzi, kugcine sokuba nokungalaleli uhulumeni, lokho esingakubiza nge cishe i-civil disobedience esikubone kusenzakala nangesikhathi lapha kade kutshontshwa izinto kugqekezwa izitolo. Kubalulekile khona ukuthi ngalesi sikhathi abantu besalalela uhulumeni ake athi ukuyekethisa ukuze abantu bangajwayeli ukuhlala esimeni esingasihlanga esiyenza ukuthi bagcine bedelela. Ngakho sibona ingathi kunembangela ezifana nomnotho nokusebenza kwabantu nempila kahle yabantu, ngoba umnotho izinga lawo lehle kakhulu, kanti abantu kubonakala ukuthi abasanelisi ukuphila impila kade beyiphila. Abanye besibona ukuthi kukhona uphando belukhona lukhomba ukuthi abantu abasabukeli TV, abantu nemshwalensi abasayikhokhe ngoba abasakwanelisi. Ngakho uhulumeni bekufanele ukuthi ukuze imisebenzi iqhubeke khona abantu baneliza nokuyiphilela, avule ayehlise leli zinga.
Bona amanombolo abantu ababhubha bebulawa yi-COVID-19 labanjwa igciwane le-coronavirus ahamba njani lezi nsuku?
Empeleni singathi thina lezibalo ezabantu abaphethwe ngumkhuhlane ngeke sisho ngampela ukuthi likhuphuke kangakanani, kodwa lokho esikutholayo kukhomba ukuthi izinga selehlile ukusukisela abantu baqala ukugonywa kumbe futhi njalo ukusukisela kupheleni kobusika. Izibalo sezasuka lapho kuyizinkulungwane ezingamachumi kusiya kuyizinkulungwane ezinhlanu nezine kuhambela kulelo zinga ezabantu abatholwa benalo mkhuhlane. Kanti ngendlela esibuka ngayo sibuka sengathi lokhu kungenzeka ukuthi kungahambisana nezinga lokuhlolwa kwabantu ukuthi bangakanani abantu abahloliwe. Nakhona izibalo zokuhlolwa zibukeka ngathi zisasaphakeme, kodwa ke izibalo zabantu abatholakala nalo mkhuhlane lithe ukwehla kancane. Kanti njalo indawo ezinjenge Western Cape lapho kubusa khona iqembe liphikisayo le DA kumbe kuneliphethe khona bagculisekile ukuthi ukugonywa sokuthe kwehlisa inani labantu abangena ezibhedlela njalo nabadinga usizo oluphuthumayo.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe, sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezijonge ukusiza uzulu jikelele kwezempilakahle. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo, lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi abahlabeleli abathi uJa Prazer loKiller T bavinjwe ukuphuma enkundleni yendizamchina eHarare okwamahola amane bevela kwele South Africa ukuyacula emcimbini kade ulamalunga awecele lezanu PF elithiwa yi-G40. Umcimbi lo ube ngokunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Atma Molai. Amalunga e-G40 kade semcimbini lo abalisa umnumzana Sevia Kasukuwere, Walter Mzembi loLeo Mgabe. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ukuhlolisisa okwenziwe inhlanganiso yentatheli zindaba zakwele Bhilitane iveze ukuba ibandla lezanu PF lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Robert Mugabe lafumbathiswa imali ezinkulungwane ezingamakhulu ambalwa yinkampani ye-British American Tobacco. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
MDC kaNelson Jamisa ake lichiyane lokukhampeni emadorobheni liphume phandle likhampeni emakhaya njengezanu. Abantu bemadorobheni bayayazi into abayifunayo, udubo lusemakhaya, phumane emakhaya, phumane emakhaya. 2023 sesondele, lingabe likhuluma lisemadorobheni.
Salibonani basazi lo-Studio 7 nabalaleli, besicela amakhosi akithi osten Rafael Khumalo mabe ngamakhosi asendlunkulu kamzilikazi, cela basilwele baphakame ngokwesikhosi, hayi ngokokuhlakanipha. Cela baphakame ngokwesikhosi esizweni, kubonakala ukuthi kunamakhosi, hayi ngokukhuluma nje ngokupheleleyo, ngokupheleleyo. Siyadinga isilo sakithi mzilikazi. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7, salibonani ku-Studio 7, ngiyabingelela. Yeyi, lapha sizafuna ukuxwayisa abantu ngale ndoda le uChamisa lena engafuni ukuthi atshintshe anikeze ibandla lakhe elinye igama. Abantu kumele benanzelele khona lapho ukuthi uma ezovota esebenzisa leli gama elithi MDC Alliance, nabo Monzora besebenzisa igama elithi MDC Alliance, lokho kumele amandebele evule ke amehlo ebone ukuthi laba bantu bonke basebenzela izano. Ngoba uma uChamisa evota ngo-MDC Alliance, uMonzora i-MDC Alliance, ozowina obvious kuzoba nguMonzora. UChamisa angeke awine ngoba nangu nemali leyo kumele iye kuye, ayanga kuye, imehlule kungakavoti. So kumele abantu bevule amehlo bevotele umqondisi moyo bemnikeze ithuba mhlambe engaphucukisa ngapha emanjebeleni ngoba lento yasempumalanga iyabonakala ukuthi yakuphi uma uChamise umhlolo oqotho kungani engatshintshi enikeze iparty yakhe elinye igama kulokuba elokhe elwela igama igama elwe elinamandla kumbe abantu basekela yena abantu basekela yena akatshintshe igama ayekele ukulwela igama into engenancedo ngiyabonga
linjani abantu bonke emagumbini amane omhlaba siyabonga indaba elisinika zona ku Studio 7 suku zonke ezingakhethi inhlangothi sithi liqhubekane ngomsebenzi khona ngapho madoda thina sikhona apha ekhaya khona apha sihluke silwisana labo bona abantu abahuquluzi into emali isayo njengayifaka lakini lapha iyi-1 kanti why amaphathi wonke lawa amanengangaka babhizi bayalwa babangamabizo babanga yonke into babanga amahofisi babanga i-simple name kodwa bechiya i-enemy imile lapha ababoni yini ukuthi into leyo abayenzayo kusiyafika u-2023 akula nto abazayithola kambe shuwa bona abantu be-MDCT shuwa bafunani into abayifunayo phela lokho abakwenzayo sikho ukuthi ngaze bethathele uChamisa igama lokuthi MDC Alliance asikho ukuthi ukuzenza abantu babavotele abantu bayakwazi ukuthi khona omonzora laba vele basetshenziswa izano so akuncedi ngaze bethatheni ngaze benikwe imali yezano kodwa nxa sokuvotwa abantu asebavotele bavotele MDC Alliance nale kaChamisa abantu njengeminyaka yonke kodwa ke esikhala ngakho yi-split sevote ngoba abanye bazavotela iyalani 5% kati eyavotela omakhuphe layo still 5% liyalancadi ngezelela kuChamisa kade kuyabangcono kathi waye amaphathi wonke la engabambani omthwakazi ozaphu u-MDC Alliance o-MDCT konke amaphathi phathi konke lokhu kuvukayo kuncancane kubambane kube into eyi-1 ukuze ukhiphe izalo ngoba lokhu abakwenzayo lokho badlala ingqondo zethu la bantu la siyabona
Studio 7 ngiyanibingelela nonke enisebenzela ku-Studio 7 obaba uNtungameli Nkomo ngithi hayi siyabonga izindaba elisilethela zona ngesikhathi esifanele lezaziso zonke ezenzakala emhlabeni siyabonga ngithi nje ngilimukisa abantu isizwe sikamthakazi ukubana i-MDC Alliance le-MDCT lezi ezileke ziletha ingxabano zileke ziletha ingubo emnyama esizweni sikamthwakazi nampo mafa labo baleke bephethe evotelani MDC Alliance votelani liyekela ukuvotela umqondisi umuntu olitshela into eliyibonayo esegcekeni kuthi nje abantu isizwe sikamthwakazi sometimes angazi ukuthi kusuka kuvaleke kuphi alekelane lokusapotana namashona lawo amashona la alisebenzisa isizwe kamthwakazi lina eleke liphethe umafa ngapha evotelani MDC Alliance akulikwishona elingafa labushwa lendebele angeke ayenzakala loko kufanana nje le ngifana nisene nje bulala inyamazana emva kwalokho ibisiyanikezwa amathambo idla amathambo kunini ku-MDCT befakwa kuphalamente kutwa amaphalamente lamakhansela akula nto leyodwa eyenzakalayo into zonke zibonelwe emashoneni le impucuko yonke yenzakala emashonaleni kunini MDCT leyo ileke kutaya nansi bangenile amakhansela lamaphalamente kodwa ayikho le nto eyi-1 engathi khona ne bayenzile esizweni sikamthwakazi ngapha okwabo nje kuzoletha kuphela ukuthi bethole amavoti behlala le kuma ekhoni ephalamende kungalanto abayenzela abantu asikhathele ngalabo abantu
bantu be-Studio 7 labalaleli labo bonke nje ake ngicela ukuthi umbono wami lezama ukuwufaka abantu kubalwe okhuluma ngundebele esendaweni yasensuza kwa-11
emgosi.
Umbono wami kanje la ngibone ngani kusukela ngo 1980 soku over 40 years kusiya ngale kwakhona i ruling party kaze yadliwa okwenza ingadliwa kwini singaboni nxa sesisiya kuma voti so siyaqalisa ukudabukana phakathi ngolo seform okuyiphathi kwakhe ngolo seform okuyiphathi kwakhe ngolo seform okuyiphathi kwakhe ngolo seform okuyiphathi kwakhe isitheti sokuthi ongama party okhala konke ngani kuthiwa kuyabumbana kube into eyodwa kungaba into eyodwa kususe lokho esingakufuniyo kungasuka kube sokushewa ke okuyizikhundla khundla 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 kwabalakala ngasakambi kuhle sokungomunye yilida kwesinye isikhathi uyabe ekhipheka ngaphandle kwalokho konokho esikwenzayo senze enye into emangalisayo okwesibili ngizama ukuqondisa indaba kaNelson Chamisa le uChamisa engawomeli ku-alliance engawomeli ku-MDC alliance ngoba nxa ewomela ku-MDC alliance kugcina kusiqedela uthando eso sibone ngani ukuthi ukuthi abantu abadlala ngengqondo zethu kutho ukuthi vele bona kahle kahle kabafisi ukukhiphizana kodwa ngani bafuna ukukhiphizana kabakuzwisisa uMunzora wathathwa izano yamfaka kiyo uMunzora ngowezano vele siyakwazi kuhle izando yayingatswankirayi uMunzora wayithatha ingatswankirayi utswankirayi wehluleka ukunqoba umgabo wehluleka egcekeni 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 so laye futhi uChamisa asozamnqoba umnangagwa ezilongo besenza so abantu laba kabamanyani bebe yimpi eyodwa kuqala bekhiphe ibandla leli siboneni ukulandela i-next step please please siyacela bakithawu siyacela sihlobo linye silamulele khangelani izihlobo zethu izihlale kude kangakanani kambe akulizwisi buhlukini khonokho impilo ephilwa lapha kuleli lizwe leli siyazi siyikhiphe nini sonke ibhizinis yemali sokuyavuka sokuzavuka i-election ngulosefom yakhe sokuyabuya i-election ngulosefom yakhe sokuyabuya i-election ngulosefom yakhe kambe alibondi ukudlala ngumdlalo omunye lo ngiyabonga kakhulu nxa kuyukuthi istudio 7 kade singithanda ukuthi sihamba phosa all over abantu abaningi sebezizwela iqiniso lamanga ngiyabonga
yazi mina ngomunye wabantu abaseZimbabwe engihleli ngikhangela into ezenzakalayo ngifanakala mina eZimbabwe nje kugcwele abantu abayizibula bodwa iqiniso lihle ngoba into ekhona is about corruption not about the political party into efuna ukukhitshwa ngeZimbabwe ye-corruption makhala is very corrupt MDC very corrupt ama-councils almost wonke headed by MDC uwamkhangela uzombona umuntu ongele for the past 5 years ten emkhathi MDC ungambona manje uyasenezihlathi seyisitedema usenezitende usenezindlu omunye usele-touring company whatever that's a sign of corruption into edinga ukuqedwa nje eZimbabwe ye-corruption ngabe azangukhuleka nje xa udinga ukukhuleka ngoba abantu laba bayafana bonke shona ndebele kuyafana but I thought amandebele as I turned out azama ukukhetha nawodwa kube ma-MPs amabele amathathu who can say something ukuthi angabele uhlungu emandebeleni hatshi nge-tribalism but ke libone nje ukuthi abantu behlukene
lawo bekungamazwi enu linaba laleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, untombazana odabuka eZimbabwe esebenza ezokulingiswa eHollywood ngapha kwelemelika uPauline Tanya Fie ubikwa edingwa izihlobo zakhe ngoba engaziwa ukuthi uye ngapi. UTanya ubikwa wagcina ukubonakala eflatini lakhe lisendaweni ethiwa Hollywood Bowl ngeviki edluleyo. Kolunye udaba, ilizwe leMelika izolo lize laqeda imicimbi yokukhumbula ilanga lokuhlaselwa ngabahlamuki be-Al-Qaeda besebenzisa indizamchina ezahluthunelwa abachayeli bachayelela kuzakhiwo ezimbili. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esiqintini seMaryland uMnumzana Phithizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Usuku lo luka 9/11 okutsho ukuthi September 11 ngokutsho kwabo lapha eMelika kwakulosuku olubi kakhulu ngoba abantu abaningi balahlekelwa zimpilo zabo. Abanye sasisebafitshane, abanye sasendane ezitshiyeneyo kodwa iminyaka yonke beMelika bayalukhumbula lolu suku. Babona ukuthi abantu bayakhamba bevakatshele lapho sokuthiwa khona kuse One World Center lapho kwakule zakhiwo lezane ezimbili ezatshawa ngama flamayi china lana. So lusuku abaliqhakathekisayo kakhulu lapha eMelika esikole abantwana kuyatshela ukuthi sokumele kuke kuthulo kwesikhathi esithizwe kukhunjule labo abadlulayo.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 eMelika.
Nxa ngiqathanisa leZimbabwe angeke ngathi ukuthi likhona ilanga elifanayo ngaleli ngoba izehlakalo zakhona ngezijeneyo nje kodwa singakhangela ukuthi nginyanga lephelileyo lapha kuyake kukhangela usuku lwamaqhawe ekhaya eZimbabwe lapho abantu abafabesilwa abanengi khona besilwa belelwa impi yenkululeko. Izethalo ezijene njengoba sengitshilo ngaphambili kodwa ungaqathanisa nje ukuthi kuyakhunjulwa abantu asibalahlelwa impilo yabo ukuze kube khona ukuthizwa kuhle kungaveli.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seMaryland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku www.voandebele.com.